Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 10 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalimibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo abasoze babotshwe kumbe ukubuzisiswa ukuthi bayithola njani lezi zikhali. Isikhathi esibekiweyo singakedluli.
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende.
Igqwetha likankosazana Mary Mubayiwa, unkosazana Beatrice Mthethwa, uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi uMbayiwa aphiwe ipassport ukuthi aye kwelatshwa phandle kwelizwe ukuze angaqunywa izandla zakhe ezihlaselwe ngumkhuhlane.
Okwesibili ukuthi aphiwe ipassport yakhe ukuthi akwazi ukuya eSouth Africa athole i-second opinion le ayifunayo.
Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziqhubeka zidudulwa ngamandla ngamapholisa.
Khona bezabulawa abantu. Ngike ngabona kutshiswa imikhukhu kwenye indawo ukuthi kuyafika abantu lapha abahlala khona kutshiswa. Okungasafunekiyo yikuthi awusuye wakuleli lizwe.
Inkampani ebona ngohlelo lokuphaka kwezimota edolobheni lakobulawayo ethendi 3 Investments ithi izabandulula indlela okubhadalwa ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalimibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo abasoze babotshwe kumbe babuzisiswe ngokuthi bayithola njani ngesikhathi esibekiweyo singakedluli. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi izolo. UNyathi uthi labalimibhobho eyangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayihambise emapholiseni. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlomileyo ngemibhobho zisanda elizweni, njalo lezathengwa okusemthethweni zisetshenziswa okungekho emthethweni. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, omela iMadobo South edalele ePhalamende umnumzana Saul Mahalima ubonakale elombhobho enyathele untombazana esifubeni. Kuthi eHarare kulo jaha osakhulayo uTafadzwa Murengwa obulele intombazana yakhe ngesibhamu wasezibulalayo laye ngetshefu. Izehlakalo lezi abanye bathi zitshengisa ukuthi izibhamu sezitholakala lula elizweni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siyakubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphe lokho kuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabe belezikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona benze khona lokho abakwenzayo, ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu, abantwana abancane, izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sekubanjwa inkunzi. Ngakho-ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube? Ngisho lezi gebengu ezibamba inkunzi izisiza phambili ziyihambisa emapholiseni.
angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende, ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo zinenginengi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Sasikubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kambe abanye bayahambisa izikhali, kodwa izigebengu zona ngokwazo hayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzisa. Ngakho-ke angiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe lezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti-ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana lendlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela rent. Ngakho-ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho-ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti-ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Alo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Igqwetha elimela unkosazana Mary Mubayiwa, owayengunkosikazi kamongameli welizwe, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, unkosazana Beatrice Muthethwa uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi uMbayiwa aphiwe incwadi eyokuya kwelatshwa phandle kwelizwe. Umthethwa wahlengezela inyembezi ngolwesihlanu olwedluleyo eHarare ngemva kokuba umthethwandaba wethule incwadi yokuthi uMbayiwa abotshwe ngoba ehluleke ukungena emthethwandaba. uMbayiwa wayekhona emthethwandaba kodwa ngenxa yokugula wayengenelisi ukuqansa amastez ukuthi ayethoniswa. Odokotela bathi nxa engadinganga ukwelatshwa phandle kwelizwe kuzamele aqunywe isandla sakhe esibhibhidlayo esesidlekile ngomkhuhlane osuhlasela lenyawo zakhe. Imfanekiso esebulenjini itshengisa isandla sakhe esokudla sesidleke inyama okokuthi ithambo selikhanya lenzipho sezixathuka, iminwe ivuvukile. uMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uJiwenga kodwa yena uyalandula leli cala. Abanye bathi uJiwenga osethethe uMiniyothabo Baloyi njengoba engumphathintambo wezempilakahle ngabe uyadelisa inhliziyo amxolele unina wabantwana bakhe uMbayiwa ukuze ayekwelatshwa phandle kwelizwe kodwa yena ukhanya engafuni. Unkosazana Mthethwa uthi isinqumo sokuthi uMbayiwa abotshelwe icala lokungayanga enkantolo yena ebekhona samdabula inhliziyo kakhulu. uGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo Mthethwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Well, I mean, firstly, the idea yokuthi umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. Ebu condition where can't come to court. And umama lo, ubu physical pain, ubu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngazifaka ezicathulweni zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because iyagula, akakwanisi ukuhamba ama-step record. Ngiyazibuza ukuthi am I a facilitator of this injustice by being part of it? Uzibuza imibuzo eminingi ukuthi konke lokho okwenzekayo shuwa-shuwa. I-justice le eniyo part of yiko wangikhangisa shuwa. Namanje I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje uza njani wanamhla?
Uyazi wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuyi kwathiwa kabuyi noma egula noma enjani kabuye sagcina sesihambele e-ambulance. Behla omagistrate bahamba bamulanda khona eku-ambulance. Kukodwa nje kona lokho it's something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years and ukuthi umuntu obonakalayo ukuthi uyagula ugula okunje wabuya e-court on Friday but umamakhe could not take it kumasensa ama-flight high 2 ukuthi angene ku-court. Sasikhona samtshela umajistrate wakhona. Umajistrate wakhona ungumama futhi ukuthi ukhona uphansi ngaleyana emotweni kakwazi ukubuya phezulu ngoba umamakhe kakwanisi ukumthwala physically ngoba amalisi e-court kasebenzi. Umajistrate wathi uyawazi umthetho ukuthi umuntu enganikwanga imvume yokungabuyi vele uma engabuyi vele thayiwarant. Uyazi ama-prosecutors kayi-aplayelanga i-warant leyiyani. Umama lo kathi simtshela loko wathi let me go and think about it for 10 minutes. Wahamba almost an hour waphenduka lapho wasetsho loku ukuthi warant of arrest. Ama-prosecutors enga-aplayanga ngithi ukuthi sifuna i-warant. I-warant ngeyomuntu ongabuyanga e-court ngenhloso ngoba engafuni ukubuya. Willful default and yinto le eke yenziwa for the same person by male magistrates abehla phansi some remanda phansi nalaphayani. So uyabona ukuthi lokhu kakusasi i-justice. Ngisebenzisa i-justice ukuthi abantu balwe ama-personal battles angafanele ukungena e-court. And for me it's abuse of the law.
Manje lifuna ukwenzani ngathi nje nxa siqhubekela phambili lifuna ukuthi lenzeni ukuthi athole uncedo aqale asile engakabiselwa futhi phambi komthethandaba.
Naturally I'll have to be going to the high court for a number of issues. Yesi ukuthi warranty le isethe aside ngoba vele it was a regular issue. So okwesibili ukuthi aphiwe i-passport yakhe ukuthi akwazi ukuya e-South Africa athole i-second opinion le ayifunayo.
Alo ke ngunkosazana Beatrice Mthethwa igqwetha ubexoxa ecingweni eseHarare logeyina kumete Saidi Studio 7. Umumo uqhubeka usiba mubi kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eziqhubeka zidudulwa ngamandla ngamapholisa. Leli nyathelo lamapholisa likhanya lijojozelwa iziphathamandla zebandla le-ANC ezithi abokuza kumele baphume baphelele kulelo lizwe. Abembi begolide abenza umsebenzi lo bengelamvumo abathiwa ngozamazama yibo abathwele nzima kakhulu ngoba babanjwa bakhululwe impahla batshaywe kabuhlungu andubana baqhutshelwe amapholisa. Edolobheni le-Johannesburg kubikwa lakho kuyisiphithiphithi abantu bokuza bebotshwa mahlayana. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Moses Nhlanhla Ncube saqala ukumbuza ukuthi umumo unjani kwele South Africa kudaba lokududulwa kwabavela kwamanye amazwe.
Baba Gande, umumo umubi kakhulu. Yilokhu ngesilunga bathi khona ukuvolatile. Umumo khona unzima kakhulu lapha kwele South Africa ngoba umuntu wonke okuza usesaziwa njengomuntu olecala. Kungaze kungathi kusetshenziswa igama elithi khona abantu abangekho emthethweni. Kodwa okwenzakalayo kunzima kakhulu ungakhangela amavideo uthola abantu bechawe kula madoda akade echawe enqunuliwe loba sebengena emoteni yamapolisa abantu baphethe izigodo bayachaya amapolisa khona khonapho kunzima kakhulu into engakaze ibonakale lokhu emhlabeni ophucukile
kuseyafika ukhetho ubona kungaba njani
ye into le isiyindlela yokuncintisana okwepolitiki ukuthi laba abezombangazwe sebegijima ngayona le indlela ngicabanga ukuthi kukubangelwa kakhulu ngokwenzakeleyo ngeaction SA egukuzela ukuthi abantu bona laba abantu bokufika kabachawe kabaxotshe bangaphiwa amaphepha kubonakale kukhetho oludlulileyo ke ingathi ke iyakhula iyadlondlobala iAction SA so sesibonakele ANC isikhulumeli sabo uPule Mabe ubekhuluma esengumuntu okhuluma kabi kakhulu ngabantu abangayisibo abe South Africa abalapha ekhuthaza ukuthi kabaxotshe bangaphiwa amaphepha kusetshenziswa igama lokuthi ngabantu abangekho emthethweni okungayisikho qiniso ukuthi abantu bonke ngabangekho emthethweni so ke njengoba kusiza ukhetho luka 2024 kuyatshengisa ukuthi umnyaka ozayo kuzabe kunzima kakhulu asazi ukuthi umuntu ongayisiwo wakuleli izwi kakhulu umuntu eZimbabwe ukuthi angawuqeda u-2023 ephefumula kusiyafika u-2024 akuthembisi ngoba i-ANC ibiyingenye ibilibandla ebelingathi liyancedisa ekuthini kuvikelwe abantu bokuza so lokho esikubonayo kuyadanisa kakhulu njalo kuyethusa
bakhona yini asebecabanga ukubuyela baye ekhaya ngenxa yomumo ona lo
iye bakhona abacabanga ukubuyela ngingathi abantu badidekile baya kucabanga ukubuyela baphinde futhi bakwesabe ukubuyela besesaba ukuthi bazaphila njani ngoba umuntu nxa esithi uyacabanga ukuthi ube semsebenzini yewona lo akadekiwe kuyo okudliwa kuyo acabanga ukuthi nxa esekha ukuthi uzaphila njani njalo abantu kunje abulomlando ukuthi kufuneka abantwana baye esikole kufunekani so abantu bayafuna ukuhamba kodwa bahlutshwa yikhona lokho kodwa ke ngendlela okwenzakala ngayo ngoba abantu ngikhona bezabulawa abantu ngendlela okubonakala kusenzakala ngayo ngike ngabona kutshiswa imikhukhu kwenye indawo ukuthi kuyafika abantu laba abahlala khona kutshiswe okungasafunekiyo yikuthi awusuye wakuleli lizwe njalo le misebenzini sokuvaliwa amaphepha kawaseku
Hello ke ngumnumzana Moses Nhlahla Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kule South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Inkampani ebona ngohlelo lokuphaka kwezimoto edolobheni lakobulawayo e 23 Investments ithi isebenza gadalala ukuthi abachayeli bezimoto ababhadala idola elilodwa ukuphaka benelise ukuthatha intshintshi ukuze bayebhadala kwenye indawo bengasuka isikhathi singakachayi. Lokhu kuvezwe ngumgcinisihlalo walinkampani umnumzana Lizwe Mabuza ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe leCouncil yedolobha lakobulawayo eyiyo esebenza lalinkampani. Kulumkhosi inkampani le inikeze abaswelayo asebeluphele kanye lezisebenzisayo ukudla ukugoqela impuphu indumba lamafutha ukupheka imoda ibhadalelwa idola lemelika elilodwa ukuthi iphakwe okwehola elilodwa kuphela ngelanga omunye umhlali wakobulawayo wamangalela inkampani le emthethwandaba ngalolu daba Ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMatabeleland Institute for Human Rights obheke lolu hlelo ngelihlo lokhozi
Ukuqala yona vele uhlelo lonalolo lweparking esilalo kobulawayo luthele ubuya indlela oluthengiswe sachazelwa ukuthi luzaba yilo lona lendlela olucine lusenziwa ngayo kube izinto ezimbili ezingafananiyo njalo ezingahambelani sithe sisizwa yilabo abakhokhela idorobho ngalolu hlelo bebethi inkampani le izabuya le parking system esophisticated esebenzisa i-technology yalezi nsuku ngokunjalo ngokunjalo kodwa simangele sesinqasibe buya sokusebenza khona oko kuphosa kufanele khona oko kuvela kade kukhona okwabo ma blue ka city council bona laba kade bevile bephathalisa abantu okwesibili ke ngingakutsho ukuthi khathesi bebelayo nalihlelo lokuthi umuntu uyabhadala uyangena apake abhadalisa idola even ungasebenzisanga isikhathi esifika ihola ubuphathala kuphela idola kuba ibuqili lobu lobugwelegwele ngoba bona bathe idola ngehour nani ngasaphaka ngehour akusamela ngaphela ngibhadaliswe idola kumele ngibhadaliswe imbijana elingana lesikhathi sami ngingabeka ngalendlela ungathi wena ilofu yesinkwa idola ubusungithengisela ihalf yesinkwa akumelanga unjaji idola kumele unjaji phela ihalf yedola nxa khathesi sebesithi bazathuthukisa isystem yabo kube njalo ye kuyinto enhle leyo ngoba vele into esiyikhangeleleyo asibatshayela izandla ngalokho ngoba vele yinto kade bekumele beyenzwe lasekuqaleni ibe yindlela engarobhi abantu engaqilibezeli abantu ngesikhathi sokupaka balungisisa amaphutha abo barayithi bawalungisise vele bekumele bengamelanga bawenze lasekuqaleni bekumele basebenze isystem evuma khonokho asebesithi baza kwenza khathesi
ikhansili yakobulawayo ithi uhlelo lolu luyindawo luzalungiswa kuphela abantu bese belusebenzisa ngendlela abafuna ngayo bakhona yini abanye abavele bengafuna ukuthi bebhadale idola ngelanga
kulabantu akade sebechiya imota zabo edorobheni sehlala edorobheni khonapho zihlala kumaparking wona lawo zafa kudala zichiywa khonapho sihle imota ihlala inyanga kumbe inyanga zize zibe ngaki sokusingcolisela idorobho sokusenza izinto kube le ndawo zokugangela njalo njalo ungananzela ngokubuya kwe-TTI kuphelile konke khonoko kukanti njalo abantu kulabanye ababuya emsebenzini bahola imali ezincane laye sowaseva wathenga imota khathe sisedinga indawo yokupaka kakula ndawo yokupaka ngoba ngakwanisi ukuthi abhadale idola nge-hour okutho ukuthi ngelanga sokufunakala i-$8 ungananzelela vele umholo wakhe yabuyi-$40 or $50 ngenyanga ehliphele ngeviki engikutshoyo-ke ngalokhu yilokhu ukuthi i-City Council ne-TTI kumele benze kube le ndawo lapho esingapaka khona kungabi idola idorobho lonke per hour akube lezinye indawo mebheze 50 cents an hour ngokuya ngokuya edorobheni ukuze si-accommodate umuntu wonke ukuze idorobho lethu libe lidorobho elivumela umuntu wonke ye i-system ye-parking iyafunakala eqinisweni asingeze saba lidolobho elakompuzi idlemini omunye nomunye wenza umathanda kodwa lakho futhi phela singagijimisi ukwenza imali mtshokotho sikhohlwe ukuthi lona leli dorobho lakhiwe ngabantu ngitsho ukuthi kakube le ndawo lapha hlezi okusala kuyikupaka mahara kumbe okulokupaka okuchiphileyo kakube nezinye izikhathi phela ezivumelayo ukuthi esikithi ngesikhiwa i-flexibility ukuze abantu benelise labo kuye bazwe kuphela ukupaka phakathi kwedorobho bathenge kalula ngoba sizagcina sisiba lobusela bokugqikeza ezimoteni ngoba base bekwazi ukuthi uchiye imoto ekufineni kwedorobho wena uya ephakathi kwenziki yedorobho ukuthi ukuthi ukuhamba kuphela kuza kuthatha 30 minutes so nxa uchiye imoto abafana basala begqikeza le ntshontsha imoto yakho uyathi uphenduke uyathola kungasela moto zonke lezo zinto kumele zikhanyelwe zinazelelwe ukuze idorobho olisebenzela umuntu wonke
alo-ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ematebeleland institute for human rights obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo iphephandaba le-herald lilodaba lokuthi abatshayeli bamateksi ababili babanjwe inkunzi bathathelwa imota zabo le mali edlula amakhulu amathathu $360 kuzehlakalo ezehlukeneyo ezimbili e-airport le-Glendale. Iphephandaba le-Chronicle lilo daba lokuthi oTekeja sebehlasele isigaba semapanzure esigabeni sezishabane badala umonakalo omkhulu kakhulu eduzane lenjanji eya eGweru. Okwamanje ke sizwe amazwi enu elisithumele ngeWhatsApp.
Kuhuli ngabe lingani ithakazi omuhle lingabela ngesidini umfana waphansinele esidinini okwamanje ngikhuluma ngilapho umzansi efunafuna ngilo mbuzo lapho kubantu besizwe sila abathizi besisola beze bethukile umqondisi engangizanga lutho ezama ukuthi esize thina abantu bemathebelile ukuthi kanti aliboni na ukuthi umqondisi alisiza lapho uyasisiza sonke abantu bemathebelile ngoba siyazi lokhu kuthani 2023 sakubuzwa futhi lokhu kaloba uma silalela ama-voice notes kwesidigasezini lapho abantu bezanikhivu sinesilo omnyaka okuqalile abafikile 5 abafiki abalandela abaningi bafuna be-CCC be-MRP into esiyaziyele so ngombuzo laphana ukuthi njengoba usitshani sezulwini izokhona yini ukuyikhiphizana njengobakhipha isuwela lithuka lomqondisi laphana ukuthi usitshani sezokhona yini ukuyikhiphizana liyazi ukuthi ngengezele kakhulu kanjani ukube sile nkosi thina abantu bemathebelile kuyilizwe kwenkosi leli elikhuluma ukuthi hhayi akuphumi ilizwe laphana abantu abaningibabe nibezongena ngibilali masini kodwa ngoba singelayo inkosi abantu basabalile nje bakudofila bayazi ukuthi abazazi bona ukuthi vele kahle kahle kwangoba so siyacela ukuthi linike lokhu kugxileka imifundisi uma lilandele isifisi lilandele kahle kodwa lingathuli i-MRT ngoba izama ukuthi isize thina. Ngiyabonga njalo.
Salbonani, salbonani basakazi beka Studio 7, thina siyaphila ngaphela ufani. Ah, siyabezwa abantu bakaNkulunkulu bayakhuluma. Ye, bangabe qinisile abantu be-MRP laba kodwa okuyikho silo liqinisa nxabe sitsho njalo sizahlala sibuswa izizani kokuphela. Kakusiqiniso lokhu ukuthi umnangagwa lochamisa into eyi-1. Bangaki abantu bakachamisa abasentolongweni lababulawayo? Kambe abantu bengathi bengabantu bayo beyiwani bengabulalana ngalolo hlobo. Hhayi, asike sithiyeneni lalokho bantu. Nxa sifuna ukuphuma ekuzimeni lobo esilalo ngezani kusukela ngo-1980 asimvotheleni uChamisa kuphela. Singakhuluma sithini sitilizwa liqunywa liqunywe lokho nje ingxoxo nje eza kuphelela emoyeni umlilo wamaphepha ongayindawo kudalazela ufani
nje. Salubonani, salubonani, salubonani Studio 7 abalandeli bonke balo msakazo kugoqela ke umfowethu Sambali ke lapha ne-Marathon azothi alandela kakhulu ke lolu hlelo umsakazo Studio 7 nabasakazi bonke. Ngiyanithanda nami ukuphawula ke ngendaba le yokuthi ke amazwi amabhoni kumele abuyele asambeni madoda ayiseke ngendlela. Siyazi ukuthi ke kunzima abanye amakhaya adilika abazali bashona sisenamakhaya asazi ukuthi ke sizaqala kuphi kodwa ke ayikho enye indlela ngeke umuntu akaphonge ukwezizonda akhulume ngagxika ngayo yonke into ke umthwalete laphana ke singenzanga lutho singamaZimbabwe. Okunye ke umuntu ebekuzonda ke kathi wenzela kahle kukhona okuzoyenzeka okuhle empilweni mhlawumbe ke yi-chance yethu to go and build our Zimbabwe siye yakhe ilizwe lethu kakusha ke noma kunzima kodwa ke ayikho singayenza ikhaya lekhaya. Sambeni, asambeni bafowethu, singaze silimale sizoze sishiswe ke njengomfowethu laphana wafaka buhlungu. Ayikho enye indlela ubuhlungu khona benyebe sebephila lapha basebenama-families khona lapha kodwa ke sifikile isikhathi leyo sokubona sibheke emuva sihambe ekhaya siyovota mhlawumbe ke kukhona umlimi asilungiselele khona. Siyabonga kakhulu libe right, siyalithanda kakhulu umsakazo Studio 7 abalandeli bonke sibalumnalupane dandana linjani siyalithanda kakhulu.
Sake sazama ukubika ukuthi kulamasobhuku edandana amabili owesinangeni ngoShadrack Masimini Ncube lo uchaja 20 rand ngomntu
umntwana ukuthi amenzele incwadi ukuthi ayithatha i-birth certificate. Kwenze ukuthi okukheswa wathi Atuel Mawala Dube lo uchaja 50 rand ngomntwana. Yikho kulogogo welabazukulu olabazukulu abangu 5 efuna ukubathathela ama-birth certificate. Yikho wabhatalela ababili kuphela, abathathu abasathatha ngoba imali yakhe yahlaphelela khonapho. Ebesizama ukuthi ngingalingatshela amalungu zamapholisa nje ukuthi azame ukwenza ilokhu eza i-inquiries khonapho, noma abize abantu abahlanganise abantu bazazikhulumela. Siyacela sivili, siyacela sivili.
Salibonani, salibonani lonke balaleli bestudio. Ngingathaba uma lingavula ivoice yami. Kakade ngarekhoda bakithi kalivule. Mina bakithi ngilesikhalo ngimthwakazi. Umthwakazi angazi ukuthi sihlahla bani, ukuthi ngasibeza ngithi sihlahla bani. Angazi ukuthi bazama ukuthini bona laba, bazama ukuthi bachitha yonke into nje esiyifisayo thina empilweni zethu. Thina sifuna ukuzama ukujintsha into ibaleli phizana. Sikhathele ngezaniphefu thina. Imuli yethu layo ikhathele bakithi abantwana. Abazali behawula besebunzimeni kuzaniphefu. Siyacela bayethu sivoteni kuhle bani. Singesabini, singethuselwa. Ukwethusela kade kwadlula. Ngiyabonga.
Injani Studio 7 injani? Ngicela ukuthi likele imamelise laba aba-opposition lamaNdebele, bona bangamaNdebele. Bemamele ukuthi upresident wethu uthini. Abantu bakithi balahlekile ngokuningi. Balahlekile ukulahleka.
Uxolo, isikhathi sesidliwe ngumangoya. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande.